Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 27 Mphalakazi 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abahlano ababhubhele engozini yomgwaqo osuka eMtaro CIRR namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi, imoto encane yohlobo lwe-Mercedes Benz kanye le-Rolls. Abenhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization bakhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi achiyane lomkhuba wokuxhawulana ezimfeni njengendlela yokuzivikela kwesihudo se-cholera ngalesi sikhathi sekhefu. Kukanti uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi buza kuna izulu eliningi elilolaka lomoya ukuze kuyefika umhlaka 13 kaMpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abahlanu ababhubhele engozini yomgwaqo osuka eMtaro CIRR namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi, imota encane yohlobo lwe-Mercedes Benz kanye le-Rolls. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ukuthi lingozi yenzakalele eduzane lesikolo se-Dickford Primary eMarondera sokusiya chaya ihola lechumi 9:40 ekuseni. Uthi abalimeleyo bangamachumi amane 40 kanti abalichumi lanhlanu babo 15 besesimeni esibi. Unyathi uthi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngaleli khefu kusukela kumhlaka 15 kulenyanga kusiyafika izolo selifike kumachumi phose ayisitshiya galolunye 87. Ngasikhathi sinye nyakenye kwasokubhubhe abantu abedlula ikhulu 102. Unyathi ukhuthaze abatshayeli ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe lezi ngozi. Amazwi akhe asekelwe yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembalami Dube.
Ilizwe lethu imigwaqo yayo ivelela imawu. Sokananzela ukuthi mingaki imigwaqo okumele ilungise mnengi kakhulu. So izingozi eziningi zibangelwa ukuthi imigwaqo yethu imncane. Ithi imncane njalo eminengi yakhona ilamagoda. Njalo uzakuthi ukuthi ngalesi sikhathi okubangela izingozi kakhulu laba bantu abayibo abatshayelayo abaphumuli. Osomabhizinisi laba abarana amabhasi lawa bayafisa ukuthi bathole imali eningi ngalesi sikhathi sabokhisimusi, ngalesi sikhathi sabonyoyeni. Ngakho-ke abantu abaningi bagcina bephendukise umuntu ahamba ayephenduka aphinde abuyele futhi engaphumulanga. Khonokhona-ke kuzokuba yimbangela eyenza ukuthi abantu bagcine bengena ezingozini. Njalo okunye esikukhangelelayo ukuthi ngalesi sikhathi sekhefu abantu abaningi bayasebenzisa mbe bayathatha esingathi yizidakamizwa ezigoqela utshwala. Imihlobohlobo nje yotshwala obuningi okwenza ukuthi umuntu agcine sehamba esephandliwe. Khonokhona-ke kuyabangela ukuthi izingozi zomgwaqo zibe ziningi kakhulu.
Ungathi iyakhanya yini imizamo yokulungisisa imigwaqo le okhala ngayo baba Dube, ikakhulu imizamo evela kuhulumende la kumakhansili?
Masikhangele imigwaqo yelizwe kuzafica ukuthi nxa kuthiwa kuyalungisisa umgwaqo, uhlupho esilalo ukuthi kulungiswa nganqanye kwelizwe. Ikakhulu nxa ukhangela umhlubulo weMpumalanga, hhayi imigwaqo yakhona iphosa ilungiswe. Ungakhangela u-Great Bridge Masingo Harare Road, hayi nale ziyalunga. Kodwa nxa sikhangela ngapha kusiza ngapha kuyo Great Bridge Bulawayo, Victoria Falls, kugcwele amagodi. Ungakhangela onkayi Bulawayo Road, kugcwele amagodi. Ukhangele otsholotshongo Bulawayo Road, kugcwele amagodi. So simele sisho ukuthi indawo zilunga zonke, kutho ukuthi ingubo bayidonsela kancane. Okwenza ukuthi ezinye izindawo zisale zinjalo kungalungiswanga indawo zemigwaqo lezi. Kodwa siyabhabha siyabona ukuthi izimota ziyangena suku zonke zivele emazweni atheneyo ziyagijima zisuka udorobho ngedorobho zibhadala umatolgate ngale izinali iyabhadala. Imajority yabantu bavele babhadala nge-foreign currency ngoba siyakwazi ukuthi imali yezimbabwe abaningi abayisebenzisi. Kodwa siye sesizibuza ukuthi kanti manje imali leyo isikhulungwane
Kuxwayisa abachayeli abangacabanga ukuchayela bedakiwe.
Ucetho ukuthi umuntu nxa esenathile wabhadlwa akashiyane lokubamba idrayiva anike omunye amncedise udrayiveni kumbe nxa ubona ukuthi akula muntu wakuncedisa ungumchayeli uthe wathatha amanzi amponjwana hhayi ungangomthatha ithefu shiya imoto yakho lapho ekhona kunguzilalele phakathi kwemota kulokuthi ufake abanye engozini ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nxa umchayeli esethe wangena emgwaqweni engachayeli ngendlela eqondileyo kayishiye yedwa osengena engozini osengenisa labantu abanye abaningi.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loNtungameli Inkomo oweStudio 7. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization namuhla ikhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi ethathe amanyathelo okuzivikela emkhuhlaneni wesihudo sekholera ngokuthiyana lemikhuba efana lokuxhawulana ezimfeni lakweminye imibuthano efanayo ngalesi sikhathi sekhefu. Embikweni ewethule enkundleni yokuxhumana e-X, linhlanganiso ithi abantu kumele bageze izandla ngesepa ngaso sonke isikhathi njalo bengadli ukudla okungcolileyo ngoba lokhu kungabafaka engozini yomkhuhlanelo. Uhulumende uthi selokhe umkhuhlane wekholera uqhamuke eZimbabwe kunyanga ezedluleyo usubulele abantu abangamakhulu amabili alamachumi phose amabili 217 njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,533. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo Councillor kaWard 9 ngoBulawayo, uMnumzana Donaldson Mabutho, yena othi abantu kumele bayilandele inkuthazo yeWorld Health Organization ukuze bazivikele.
Ngibona mina inkuthazo eqakatheke kakhulu nxa sikhangele ukuthi sivikele izalwane zelizwe lethu leZimbabwe. Makhangela moso even edrobheni lakoBulawayo. Ubona ukuthi lathi njengomani manje asithebenzile nyathelo ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba lembuthano abantu bejabula bebaningi sibone ukuthi abantu bayathola amanzi. Saphuma le-resolution yokuthi inezimatsho ezisifake 120-hour water shedding but ngesikhathi sekhefu sonkhethi sizama ukuthi sinikeze abantu amanzi sasizende i-water shedding. Sibone kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka. Number inyathelo eqakatheke kakhulu eliyenze i-World Health Organization khonapha kwelezimbabwe.
KoBulawayo ungathi sinjani isimo sekholera?
KoBulawayo umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu labo they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi benabalomchapa into le ingabavakatshela. Benkuthazo isikhona from that njengoba nisifaka koBulawayo sizama ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uzulu ngendaba le yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo. Obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izivi?
Sibe nemizamo ethile njengoba sekwazi ama-reference compactors emalutshwane kodwa sisaqonisa ukuthi sithenge i-6 lokudinga futhi labo abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedise ukunjani ukubutha izivi lezi sibabhadale. Kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile I think inyanga ezidekileyo babonile siwakhomishina ama-reference compactors lawo and izini sezivuthwa ngesikhathi. Kodwa futhi ngesibetho sibonga kona sakhangela i-CBD yethu ikakhulu emakethe kulobunzima. Ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomu eyenzwa ngabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezeyilethu koBulawayo. Into lezo ngazinandela into ngemakethi koBulawayo lapha kwakunganjani. Kule bantu abafakwa laphana for political reason bevele kwezinye isigaba beletha imikhuba yabo engalunganga. Ikubona uBulawayo ungakhayela ku-CPT laphana kasakhaneleki. Lathi sine mizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwa phela kudajikela khonaphana. Andiyebo. So sikhathi ke sizazama ukuthi kathesi ke njengoba sesingamanye ama-candidates alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-5. Sixhumane nayo sincedisane ngoba yibo abantu abangakwazi ukusigoqelela abantu baselaba abanye abakhona phaa. Sibona nje kuyinto nje engasincedisa ngoba labo they are very cooperative. Nxa sikhuluma sixoxisa nawo wona labo amanye ama-candidates ke asijoyinayo ebandla elibusayo.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukansila kaward 9 koBulawayo ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe Studio 7. Ukuguquka komumo womkhathi kuqhubekela phambili kudala umonakalo lobunzima emazweni omhlaba okugoqela laseZimbabwe. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi luthi kuza kuna izulu eliningi kakhulu elilolaka lomoya kuze kuyefika umhlaka 30 Mpalakazi. Izulu leli eliphuza ukuqala ukuna njalo lilomoya kanye lombane selichiye abalimi abaningi besebunzimene. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi kwezokulima njalo engumlimisi esebenza lenkampani yenhlanyelo eAgriseeds umnumzana Eugene Dube.
Lesi sikhathi esingasisebenzisa ukuthi khona balime njalo futhi bahlangene. Njabo lapha nxa behlanyela khona phana ngikhuthaza ukuthi khona kabasebenzi inhlanyelo eziphangisayo kakhulu. Kule nhlanyelo eziphangisayo sithatha ama-90 days unizana nje ukuze babambe umkhathi. Mina yakhumbula ukuthi khona sisakhula thina sasinxa sisekhaya khonaphana sasiya kudla ihlobo. But into emangalisayo khathesi ngenxa yokuthinta komkhathi. Abantu kakhesi ngo-December kusathi ku-January kakhesi abantu balokhu belima. So ngikhuthaza ukuthi khona abalimi bethu kabasebenzi inhlanyelo eziphangisayo ezomumbu njalo futhi balime inhlanyelo ezimela izulu elilithwana nokuthisa ezinjengenyawuthi namabele.
Izulu lelakho ukuthi lingani okwesikhathi eside kuyini okungenziwa ikakhulu sikhangela izifuyo.
Into enginazeleleka ukuthi abantu abamnyama asizwisisi ufithe umuntu elenkomo eziyi-100 but ukudla kwezifuyo sithi njengotshani isihlahla akusela lutho but uzafica umuntu elokhu ebekezela njalo eliswe ezinjalo. So mina bengikhuthaza abalimi ukuthi khona whether ule nkomo eziyi-10 kumbe ule nkomo eziyi-20 kathimbe ezimbili laphana akwazi ukuthi athenge ifeed yenkomo ukuze inkomo zonezana nje azifeed azisupplimente ukuze nazo zikwanise ukuthi khona zingathuvi anto zingawi zingalali phansi ngoba inkomo ingalala phansi ayisavuki khonaphana ukuvuka kwayo sekunzima. So asifideni inkomo zethu ukuthi khona lazo zigeyine nazo zibe nomzimba zingaxake kakhulu ukuthi zingagcina zifiwa phansi.
Njengoba izulu liphuzile ukuna yiziphi izilimo okufanele abalimi bezilime?
Into yokuqala nxa belima umumbu kabathathe ihlanyelo eziqalayo eziphangisayo. Okwesibili kabafake amabele kabafake inyawuthi. Inyawuthi lamabele kuyamela ukuthisa, kuyamela izulu elilutshwana. Inyawuthi lamabele izulu lingahamba khonaphana into ezakalayo into lena isilimo sinesana siyama ukukhula simelela ini uzithule elinye izulu. So akusasebenzisa manzi amaningi. So sikhuthaza abalimi ukuthi hayi abafake inyawuthi kabafake amabele. Ngiyashwarensi ukuthi khona umumbu nxa ungaphumanga kahle kumbe sithi umumbu uthi at least bathola amahlanga enkomo zabo anti but amabele nenyawuti ukuvuna bazavuna. Ngikhuthaza njalo ukuthi kabafake izuku kabafake ukuthi lamazambane lezo zinto lezo hhayi zizabaphilisa kusasa.
Umnumzana Eugene Dube ingcwethi kwezokulima esebenza lenkampani yenhlanyelo eAgriSeeds ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abebutho leIsrael bahlasele kakubi namuhla eGaza bephosela amabhomba. Lokhu kulandela imibiko yenkokheli yeIsrael izolo eyokuthi bazaqinisa impi eGaza osekuchiye inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations ikhathazekile ngokuvikeleka kwabangahlomanga. IIsrael ithi sekulamasotsha ayo edlula ikhulu lengxenye 156 asefele kulimpi. Impi le isibhidlize indawo eziningi zeGaza, njalo uhlangothi lwezempilakahle eGaza luthi kulabesiPalestina bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,400 asebefele kulimpi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Into edingakalayo okwamanje ukuthi abantu labo lapho abakhona beziphephele bazuze ukuthi bazuze ukwelatshwa, bazuze zonke izinto eziza kwenza ukuthi baphephe, bavikeleke njengokwemithetho, ngokuhambisana nemithetho yomhlaba. Balamalungelo labo bantu, zonke izinto abafanele bazizuze kumele bazizuze. Okwesibili, kuzafanele ukuthi kuphele impi, kwenziwe i-reconstruction, labo bantu basuswe lapho asebehlala khona beziphepheli babuyele emzini yabo. Okwamanje abaningi imizi kayisekho, ngakho kuzadinga ukuthi kwakhiwe kabutsha, kube le-reconstruction ephangisayo ezakwenza ukuthi bakwazi ukuthi babuyele emzini yabo, bafice kwakhiwe izikolo, kwakhiwe izibhedlela, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe konke okuzakwenza ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kanti-ke okuyikho okudingakalayo kusiya phambili ukuthi kwakhiwe lokho okuthiwa yi-two-state solution, kube lelizwe le-Israyeli lele-Palestine akhululekileyo, angesabi ukuhlaselwa, alokuthula, aphilisana njengabomakhelwane, kungekho elesaba elinye elesaba ukuhlaselwa.
Ngendlela limpi esibulalise ngayo abantu, kungaba lelakusasa lapho esingabona amazwe omabili edlelana kuhle na.
Ngaphandle kokufa kwabantu, abantwana, omama, ngaphandle kokuthi nje kudilizwe lama-building esikubonayo, ngaphandle kokuthi kuqhubeke kudutshulwana, ngaphandle kosizi olukhulu esilubonayo, ikusasa yobudlelwane yalaba abalwayo izaba nzima ukuthi babuye njalo, babuyisaniswe, bakwazi ukwakhelana njengabomakhelwane.
Okungamisa impi kungaba yisivumelano esimi kanjani?
Into eza kwenza ukuthi ime impi yikuthi amazwe amakhulu alamandla afake ngaphansi kwesithupha iPalestine le-Israel ukuthi bame ukuhlaselana, bakhulule labo bantu bonke ababotshiweyo, kungaba ngama-hostages, kungaba ngabantu abasemajele kungafanelanga, base beqala ukukhulumisana ngendlela efaneleyo ezazala u-Israel lokuthula, iPalestine lokuthula, bengomakhelwane abaphila njengawo wonke amazwe aphila engahlaselani, bathengiselane, baxoxisane, sebengamazwe ahlukeneyo. Lokho kuyinto eqakatheke kakhulu, kodwa kwamanje kumele imiswe impi, kukhululwa abantu, abantu bonke abafanele babe lokudla kufinyelele kuba ukudla, kube sekuqala into eza kwenza ukuthi kungabuyi kube khona lokho esikubonayo, kuzalwe ukuthula okuzalwa ngamazwe amabili abephila ngendlela ehloniphekinye lelinye.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla silonkosikazi Sakhile Ne ohlala kwele Botswana. Yena ke unceda abaswelayo, abagoqela abantwana abangamantombazana abaswela imvunulo yokusebenzisa uma besesikhathini. Uxoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7.
Ya mchisimuntu ingekho bethi ngoba ngisebenza anginelisa ngihamba ekhaya ngomsebenzi, but ngikwanisile ukuphekelezela ekhaya, ayindlela yokubhizi njalo abantu ngokuningi lelizwe ngilombona ngana ekhaya abaningi bangona bahambango bakhala ngemali lokuthi holiday yangkhona noma bahambe bahambe within a week yangse bafuna imali yokufisa abantwana so abanye bahambile abanye bahamba reason being abanye bakhala ngemali abanye bahambile ku-right
ye singathi ngasukhangele umnyaka lo obuyayo njengomuntu ohlala khona ngapho-ke eBotswana njengabaningi abadabuka eZimbabwe kuyabe kunjani
sikhangelele sisele ukuthi umnyaka lo ozayo ube ngumnyaka ongcono umnyaka oba olemali ukwazi ukuthi umuntu asebenza athole imali ngoba lo mnyaka ebesikiwo esh bekuyiwudenza amazinga but lo esingena kuyo esikhulini ethu ubengumnyaka o-right olokuthi wonke umuntu akwanisi ukuthi asebenze athole imali akwanisi ukusupporta abantwana mbela abazalo ekhaya yikho esikufiselayo lezulu ngoba thesi sikhulume izulu yana sisizolo so sikhangelele ukuthi ube ngumnyaka omuhle ukwenzela ukuthi
ye sizokuthiwa abanye bentu liyanceda lekhaya kakhulu kakhulu njalo linceda labantu abaswelayo akusitshele ngalokho ukuthi linceda ngaphila ngaphi
emakhaya siyabe sinceda kakhulu njengami ngiyanceda kakhulu abantu abale engibonayo lami ukuthi abenelisi ikakhulu njengalapha engikhona ngiyangikhangela i-situation yomuntu engabe ngibona ukuthi usele isikhathi ehlala lapha akalamsebenzi awenzayo ulabantwana ekhaya akenelisi khona ukuthi ahambe ayebona abantwana during the holiday so ngiyangithi nxa sokuthiwa si-Christmas khona mphana ngidinga umuntu oyi-one ongabe njalo umuntu sengikwanisa ukuthi nginike imali ngimthengele ukudla ahambe aye ebantwaneni so ekhaya lo nyaka ngikwanisile ukuthi ngikhangele abantu imuli ezimbili njalo futhi but ekushiso sami kumnyaka ozayo ngifuna ukuthi ngidinge lapho engingakwanisa ukuthi ngisapote abantwana abangamankazana especially ama-pads esikolo so angazi uNkulunkulu angasiza umnyaka lesi ngena ko ngifisa ukuthi kube njalo
ye abantwana laba ubanceda ngaliphi ngokubona kwakho sibili
abantwana laba ngifisa ukubanceda especially abasemakhaya abalabadala abangenelisi ukubathengela ama-sanitary pads ibe ngifisa ukuthi ngikwanisa ukuthi ngibathengele ngibahambisele at least bamhambisele okwazi ukuthi ngitshiyele ama-pads azamthova kuphose o-6 months la usadinga amanye noma bangaze babe ngu-10 yabokwazi ukuthi ubaphushe for inyanga zonezo kungabanceda kakhulu but laba abokudla ngabantu abasemakhaya emaphandleni endaweni eziphakathi abangenelisi ukuthola ukuthi bazisizele emuva
ye manje ubona zane uzathola ngaphi konke khonokho ofisa ukuthi ukwenzela abantu
mina umsebenzi engisebenzayo ngumsebenzi enzala abantu so what I always do always ukuthi lapho engisebenza khona I always get the tips amathiphi enganikwa ngabantu imali zangikhonikhethesiningangazamanga ukuzisebenzisa ngiyazibeka aside nisakhumulethi nxa isekwanisa ukuthi kuthenga ikhombo esibiza kuthi ikhombo ngiyahamba ngiyothenga ikhombo ngiyifake endlini ngiyazengikwazi ukuthi atleast ikhombo for one thing I already got it so yikho engizaxayisa ukuthi ngilenze for ama-pads abantwana besikolo angilesi uma ngingathole umuntu ongangizwela kubalandeli athi hhayi ngadibe thatha nasithubulalayo ngivelele ebantwaneni bakho ngingathaba kakhulu
ye abafisa ukuthi bawuncedise bangawuthola ngaphi madube
abafisa ukuthi bangincedise bangangithola ecingweni lwami lebhotswana le-WhatsApp +26 7 7170 2271 +26 7 7170 2271 or ku-email yami ethi duvesakhile@617gmail.com
ye phosela okugcina mama
hayi ngithanda ukubonga kakhulu abalandeli be-studio 7 bafisele umnyaka omutsha ahead sithanda ukuthi sikhangele kakhulu omama basemakhaya nabasewabonga kakhulu ngokuhlala labantwana singabantwana babo sisemazweni basikhulele kwenze intimpilo yethibembi sikwanise ukuhlangana labo njalo
unkosikazi Sakhile ne ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana sixoxe laye eseGaborone kwezemidlalo intethela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha indaba ebezihamba phambili kwezemidlalo lonyaka
kube lokujabula okukhulu kubalandeli kanye nalabo abaphatheke kumdlalo wenguqu ngenyaka kantulikazi lapho kususwe khona isijeziso esokuba elezimbabwe lingaphatheki kwinhlelo ze-federation of international football association i-fifa ekhuluma ngemva kokuba iqembu lezimbabwe limenywe ukuyadlala kwele botswana ngemva kokuvunyelwa kalo ukudlala lamanye amazwe umdlali weqembu lesizwe upeter muduwa uveze ukuthokoza okukhulu ngalesi zehlakalo
siyafuna ukuthi sibukele i-national team and nxa i-national team ikhona kuyanceda ama clubs ukuthi ba improve because wonke umuntu afudla national team akona umuntu afudla eZimbabwe siyathaba kakhulu
inhlanganiso ye FIFA ibimisele eZimbabwe ukuphatheka kunhlelo zalo ngenyaka kanhlola njango 2022 ngemva kokuba kube lokungenela kukahulumende ekusebenzeni kwenhlanganiso ye Zimbabwe Football Association iZifa inhlanganiso ye FIFA ikhethe icommittee ekhokhelwa ngoLincoln Mutasa ukuba ikhokhele umdlalo wenguqu kweZimbabwe ukuze kube ngomnyaka ozayo lapho kuzaqutshwa khona ukhetho lokudinga inkokheli yentsha kusenjalo iqembu lenkezi Platinum Hill elizamela ilizwe komncintiswano weCAF Champions League ngomnyaka ozayo ngemva kokuphakamisa isicoco seligi ukuthi yele Dynamos lona lizaphatheka kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngemva kokuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup sikhangele umdlalo wekhilikithi iqembu labe siliyisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lidanise abalandeli balo lonyaka ngemva kokwehluleka kwalo ukuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ikanti labesifazane lona liqhube ngcono yintatheli izindaba yezemidlalo uPraise Dumidlakama uthi kumele iqembu labesilisa liqale phansi ukuze lingaqhubekeli phambili siba yinhlekisa
mama khona kungcono ngoba bona bazama sibili bakwalifayile ku-Cricket World Cup T20 okusho ukuthi kungcono ama-chevrons wona sokumele kubuyele kuma-drawing boards kuqalise kukhala abafana abadlala kuhle ku-domestic cricket kube yibo abadlala national team
umqeqetshi Houghton nochiye umsebenzi ngemva kokuba iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamazwe abalisa Uganda kanye neNamibia kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yezwe zomhlaba yohlobo lwe-2020 ngomnyaka ozayo iqembu labesifazane elaziwa ngokuthi Lady Chevrons lona lisaselalo ithuba lokuyaphatheka kumidlalo yezwe zomhlaba yohlobo lwe-2020 ngemva kokunqoba kumidlalo yezwekazi lase-Africa njalo kuzamele liphumelele kumidlalo ye-Global Qualifier eza kuba khona ngomnyaka ozayo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqhaga liphutshelise endaweni yeshumi lantathu kumncintiswano we-Netball World Cup oqhutshelwe elizweni le-South Africa phakathi komnyaka bokungokwesibili ukuba iqembu leZimbabwe lifinyelele ukuyancintisa kumidlalo yezwe zomhlaba njalo osakhulayo nokuthaba moyo uthi lokhu kutshengisa ukuba ikusasa yalo mdlalo inhle kakhulu
akusiyo into encane ukuyadlala ku-World Cup and kutshengisa ukuthi ithalente likhona eZimbabwe
iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqhaga lona liphutshelise endaweni yesibili kumncintiswano we-African Netball Championships eqhutshelwe kweLebotswana ensukwini ezedluleyo leli qembu laziwa ngegama elithi Golden Gems ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje wathi size abanye babalaleli beStudio 7 bebulisa izihlobo labangane bebafisela umnyaka omutsha.
Linjani, linjani lonke. Odibingelelayo ugogo waGP lapha esizinda. Ndibingelela ikakhulu abana bami baseGold, uKhonsan Ndebele, uDan Ndebele, uGebron Ndebele, uSteve Ndebele. Ngiyadibingelela lonke labanye njengabe ngibakhohliwe lo mntanami uTerence Ajiti lo nkosikazi wakhe lo mzukulu wami u-Alifa bese ngibuya-ke ngapha ngece ngetsholotsho ngale ngibingelele osamlamli othuboyi ogodisi osano ukuthi linjani khona ngapho lo malume namakhosikazi akhe usabheki ukuthi linjani khona ngapho hayi bakithi ngiyalibingelela ngikhisimuthi banalidlale njani ngifisela umnyaka omutsha bakithi bathandekayo siyakwazi ukube kuhlunguzwe ilanga lishisa inkosi sibusisile sisesidlala ikhisimuthi sabona izulu lilime phela lingayekeli ukulima bakithi bathandekayo engani ngangena umnyaka omutsha lingabaphilileyo lonke
lo ngomunye wabalaleli beStudio 7 ebulisa izihlobo labangane lingakhohlwa uhlelo lwe-live talk olulandelayo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ngezifiso zabo zomnyaka omutsha oka-2024 silu gqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabuka Ncube ngisithi lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.